bengibona nje ngikhongona njelele ukuthi kunsukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedluleyo iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi zibanjwe kumbe zile COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela ukuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi abahamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa kokuthabisayo ukuthi kule mibiko njalo ukuthi uVice President uHarris kaguli naloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli kalalokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya akazukuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ukwela i-COVID le ngemva kokwethekelela eCalifornia. So singazi ukuthi kumbe igciwane lelulikhethe khonale. Okunye njalo ukuthabisa ukuthi uVice President wasatshwa amajekiseni womabili awukuvikela, wasatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhali engaguli. Njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili okuvikela baphinda basaba ama-booster. Kususo kulobufakazi sibili obugcweleyo obutshengisa ukuthi ingaze kubambe i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngengatsho ngaphambilini ukuthi uVice President uKamala Harris umuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines wahlaba amajekiseni womabili ekuqala leyesibili wahlaba ne-booster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba enalo igciwane elayo i-COVID kodwa kaguli ngumuntu nje oziphileleyo asizwanga ukuthi kumbe utshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe osokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu ngiqonqosela lokhu ngikhuthaza uZulu ukuthi nxa labo bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwele Melika likhanya lisehla lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa naloba kunjalo kasikwazi ukuthi kwezinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane osumemetheka. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala eyesibili ne-booster shot. Ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama-booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu baza kwamukela njani kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela la. EZimbabwe bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi asihlabi thina wunje kunje asihlabi amajekiseni asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni bazasenza sibe ngamarobhothi. Omnye umngane wami wangela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona life esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe sure. Ngakho-ke hayi asoze siguquke sibe zinkawu, siyabe lokhu singabantu siphila sile mpilakahle sesivikelekile-ke emkhuhlaneni we-COVID.